Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izindukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 lwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphachelu iqhubeka iveza ukungamikuhle kweluhlu lwabavoti ivoters roll. Inja ezithiwa ngama pitbull ziqhubeka zihlasela abantwana labanini bazo kwele South Africa. UZulu ophatheka ekutshengiseleni okwenzakalayo ngenyanga kaLwezi ngomnyaka ka-2017 uthi uyazisola ngalokhu ngoba isimo esiselizweni sesinzima ukwedlula lokho okwakukhona kubusa uMongameli Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphachelu iqhubeka iveza ukungamikuhle kweluhlu lwabavoti ivoters roll. Kumalanga asanda kwedlula, linhlanganiso iveze ukuba kulabantu abaningi abasebenzisa inombolo zesithupha ezifanayo. Kuthi ngemva kwalokhu, linhlanganiso yaveza ukuba kunabazalwa ngemva kukamnyaka ka-1995 ababelokhu bekuluhlu luka-2013. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Akwenzakali eZimbabwe ukuthi ukhetho lube khona kungabi lensolo, lungaze lube ngolu transparent ongakanani. Kuvele kulabantu ama stakes are too high. Kwenziwa ukuthi i-politics eZimbabwe ukhika khulu ukhetho yindlela yokuthi abanye abantu badle. So abantu nxa bekhankasela ukhetho kabakhankasi ngengqondo, bakhankasa ngezisu ngoba i-electoral system yethu first past the post ekuthi owinile uthethe konke yenza ukuthi aba ibandle labe linqobile lithathe konke bese kusithi labe dliwe ikakhulu o triple c labo mdc babe sebekubona ngazani baqiliwe ngoba ukudla njengoba ngitshilo ngaphambilini kuyabe sokubaphunyukile etafuleni. So akusoze kwekele ukuba lodlakela, akusoze kwekele ukuba lomsindo ngoba akubangwa utho, kubangwa izikhundla, kubangwa ukudla yimpi yezisu zabantu abalambileyo. Siphinde sinanzelele njalo ukuthi kanilayo futhi Zimbabwe Electoral Commission kusase lezinye izinto engakazenzi kuhle zicace okunjenge voters roll. Into emangalisayo nge voters roll ukuthi iZANU PF layo iyakhonona ithi yona voters roll istaffwe ngabantu kuthiwa kulabantu emadrobheni abahlala ezindaweni esizaziyo ukuthi singama office ende ngwakhatresa kahlusathola ukuthi abantu kade bezama ukuriga isystem yona leyo voters roll ngabantu eibandla elaziwayo lidominator kuma emadorobheni bona bo MD o triple C labo MDC alliance. So ila bese usithe emakhaphandleni kube vice versa. So khona okuyikho kwenza ukuthi kuvele kube lokukhonona lokulwisana kukhulu kakhulu, kanti phezuko konke yimpi yezisu. Akulani lathi abantu makhazi ukuthi abantu abafuna ukuyasimela kuphela abantu laba babe be contesta ukuthi bagcwalise izisu zabo so akusoze kwekele ukuba lodlakela lokukhonona
inhlanganiso ye team pachelu isiveze ingxaki eziningi kakhulu kuluhlu lwabavoti ubona ungani khona okwaba kuthoyo kuzayenza na ukuthi ukhetho lungabi ngolwamukele
njengoba sengijilo ngaphambilini okwenziwe i team pachedu lanxalayo inhlanganiso le team pachedu ile into eziningi ezimbuzo eminingi akuthiwa i shadowy organization engaziwayo eZimbabwe eyabantu aba ize iZimbabwe Electoral Commission ethe alleja ukuthi abantu laba babe bezama ukuhacker i system yezezek sibeke eceleni leyo ndaba bese sikhuluma ngento yabayilethayo yebo kambe sitholile into engijongoba ngishilo ngaphambili ukuthi zana uPF iya complaina iya khonona layo ithi i voters roll uluhlu lwabavoti lustaffwe ngabantu abasebenzisa ama address efana nayo uzathola ukuthi kobulawayo kule ndawo ye building eyaziwayo ukuthi i building yama office kodwa kulabantu abalamabizo a register ukuthi bahlala khonapho so uzathola ukuthi otsotsi bebezama ukugelana lapha phakathi kwama members opposition lawo ebandleli busayo abanye lawo bestaffa ngala abanye bestaffa nga so kulomsebenzi omkhulu kakhulu okumele ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iwenze kanjalo kunzima futhi ukuthi angeke abantu beZimbabwe Electoral Commission uthi nxa ubatshela usithi ukuthi nihlala ku number 2 second floor lapfows bakuphikise antsho safunga laphana ngeformini labo leliyana ele iafidavit so kunzima ukuthi benzeni into eseqhakathekile ukuthi alubana ipama ukhetho lwethu luyadipolarizewa ngokuthi kusiyambe siyelungisa kuconstitution sikhiphe ifirst past the post system lay sisebenzise njenge South Africa iproportional representation ukuze lodliweyo laye athole okuncane kwekhekhe ngoba vele ngijula ukuthi kubangiswana ukudla so kungaba njalo kuzadipolarize ukhetho kwenze ukuthi abantu ama tensions angabi high abantu bangalwi kakhulu so ke mina yiwe mbona ngani kungasolve if voters roll kunzima ukuthi Zimbabwe Electoral Commission yenzeni kasihambe siyetshintsha imbangela eyenza kube lodlakela eyenza kuhlale kulensolo yikuthi umthetho wethu okhangela ngokhetho isystem yethu ithi yena owinile uthatha konke so singalungisa khona phana kuzayehlisa ipolarization le tension
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo Izinja ezithiwa ngama pitbull ziqhubeka zihlasela abantwana labanini bazo kwele South Africa. Lezi zinja ezibikwa zivuka ubhova mahlayana sezihlasele zabulala abantwana abambalwa zaluma njalo zalimaza labanini bazo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Baba Kande izinja lezo kuthiwa ngama pitbull ezi umonakalo esiziwenze kuleli lizwe umkhulu kakhulu njengoba sisizwa umntwana odliwe yizinja zona lezi ayisiyo into yokuqala even abantu abakhulileyo sokuleminyaka vele kusihlala kusiba lezehlakalo ezezinja zona lezi zibulala abantu zibulale abanikazi bazo so umonakalo wakhona ngomonakalo wesabekayo ungacabanga ukuthi kunje uzele ulo umntwana inja kamakhelwane ilokhuze idla umntwana imqele lobe edliwe ngeyakho kuyinto ebuhlungu kakhulu yisihluko esikhulu kakhulu umphefumulo nje womuntu lobe ngaba ngoyedwa ukuthi ufile is just too much so izinja lezi abantu sezibaqedile zonile kakhulu kulelizwe
wona umhlobo wezinja zona lezi uyakuzwena ukuthi ukhona eZimbabwe njengoba singazi sizwe ukuthi ubakhona abalunywayo khona leZimbabwe
baba Gande akaze ngizwe ukuthi ukhona umhlobo lo kodwa ngicabanga ukuthi ukhona ukhona kungaba yikuthi kwesikhathi ukudla eziyabe zikudla ngikhumbula kudala abantu bakuthwa kule mastet ukuthi iphiwa izinja ukuthi zilume lazo nalezi ezijayelekileyo bezivele ziluma kodwa ke lezi ezidla umuntu zimbulale hayi besingazazi ngiyacabanga ukuthi zingabe zikhona eZimbabwe kodwa akaze ngizibone ngoba inja yakhona iyingozi kodwa ngicabanga ukuthi kuya ngokuthi iyabe igcinwe njani isidlana mina khona apha endlala khona kwaba besihlala ahlala layo manje amasela ayajikela ipoison zifi izinja nxa ifuna ukujoin ikhona besihlala lawo lapha kodwa ayizange ilume munye kodwa inja eyingozi efuna ukuthi inakekelwe kakhulu
ngokubona kwakho uhulumende kumele ayenzeni owe South Africa ukuze udubo loluluphele
uhulumende kumele afake umthetho oqinileyo ngendlela engikubona ngayo umthetho oqinileyo njalo kube lendlela yelicense yokuthi umuntu abe lenjawana liyana kubonakala ukuthi uzayigcina njani kuhanje kuba ziye khangela umbe ngama inspectors bafike ba inspect ukuthi injalana igcinwe njani kuba check futhi ukuthi injalana idlani ingadli ukudlo kuzayenza ukuthi ibe lolaka kakho lapha ziyafuya izinja abantu besithi benzela ukuthi kube safe njalo abantu abalezinja balendlela ababudede ngayo besikubona lathi emakhaya ukuthi umuzo lenja bayakubona wena uyathutsha umuntu angena endlini ngabo befuna ukubona ukuthi kumbe zingakwenza so ke kumele ukuthi uhulumende abe lomthetho oqinile ukuthi injalo ingaphonguba ukuthi noma ngubani nje azithole ela siyake sizithole lapha elokishini ubona abafana bebamba bezibambe ngelokuzeni bezibambe ngamabhanti ukuthi vele zisiwa nga uzibuza ukuthi injalo isiwa so injalana kumele kungavunyelwa ukuthi umuntu ahambe la emphakathini ayiphethe emphakathini njalo abe le license ukuthi ucompetent ukuthi ukulungela ukuthi angagcina inja enjeya injalana ifana lesilwane seganga sona siya ukuthi izilwane ziyavalelwa lazo izinja zwelezi kumele kube njalo yeah siyabonga
hayi lati siyabonga lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg uZulu owaphatheka ekutshengiseleni okwenzakala ngenyanga kaLwezi ngomnyaka ka-2017 uthi uyazisola ngalokhu ngoba isimo esiselizweni sesenzima kakhulu ukwedlula lokho kwakukhona uMongameli Mgabe esakhokhela. Abanye bathi uMnangagwa ungcono kulomgabe ngokuvumela uZulu ukutsho imbono yakhe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasosha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANPF bathembisa abantu izulu lomhlaba impilo isinzima okumangalisayo nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonitshwa ngemfanelo.
Emasoni uMnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impila kahle yethu lokhu isehla isehla ngelanga wonke ama youth akusela msebenzi akusela kudla so ukudubeka kuphela yikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenzi enzo kwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi nxa eka ED.
Amazwi kaMaphosa agcizelwe uNkosikazi Audrey Maseko laye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu.
Halo mkhokheli okhona kathesi uMnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo instead yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo 100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in the sense yokuthi wahle wenza kwaba worse ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akulanto eguqulekileyo.
CCC umnumzana Felix Mafa uthi njenge bandla babesasa yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwaMgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya uMgabe lo Mnangagwa. Ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kaMgabe for almost over 40 to 50 years. Ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa uMgabe. Yikho ke sehlanganisa lokho wakufundayo lokwakhe. Ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo.
Kodwa ilunga lezanpf umnumzana Mnashe Mdudza uthi labo abantu umgabe wayebusa ngcono kulomnangagwa bayaphosisa.
Thina kwebandla lezanpf umongameli wethu ucomrade Emerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana ende isikhathi sentuthuko. Uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu. Amazwi kamongameli wethu President Emerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe, asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu.
Ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye sihlala ehanqwe ngamasotsha. Umnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lemaswingo eleThe Mirror libika ukuba abongi sebe besibhedlela seGudu Rural District Hospital balile ukwelapha abalandeli bebandla le-CCC abathunjwayo batshaywa kwabuhlungu ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthetho wezokhetho we-Electoral Amendment Bill wethulwe kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ngolwesihlanu. Lumthetho wenza kube lula ukubhalisela ukuvota ngoba abantu abasadingi amaphepha amaningi-ningi atshengisa ukuba umuntu uhlala ngaphi. Njalo lumthetho usuzagcizelela ukuthi incwadi zokuchayela ama-driver's license awasetshenziswa ekuvoteni, kodwa izithupha lama-passport yiwo kuphela okuzasetshenziswa. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Masakazi wesitudio 7 sanibona. Siyabaza Joseph Chuma lapha bayakhuluma abantu mnanga ugovernment kamnangako uyasebenza le new dispensation yabo le iyasebenza. Ngeke silisole wochuma loba le deep new dispensation yenu le iyasebenza, kanti vele lingakho thina ngoba vele lingasola phela lizaluza imisebenzi. Kufanele lincome noma into ingekho, ayikho nje into eliyenzayo. iZANU-PF na njengamathebelele ndingapha siyiwazi nje ngugugurawundi ukuthi ziyathi mayithatha umbuso kuthe kulomnyaka nje o-embili ithethe umbuso yangena emathebelelendi yazobulala abantu basemathebelele. Yiyo thina iZANU singamaNdebele sikwazi yakwenzayo. Ukuthi khona into enhle yake yayiyenza iZANU-PF thina asiyazi, asinayo futhi especially thina maNdebele. Maybe khona le Harare, maybe kukhona yake yakwenza sikwazi, kodwa ngapha emaNdebele naye ayikho into yakwayiyenza ngaphandle nje kwe-ground kubulala abantu, yikho esikwazi ngayo iZANU. So sicela nje obakuchuma bengabe bekhohlisa abantu bekhuluma into engekho, ngoba siyakwazi ukuthi into abayikhulumayo bayisele iqiniso.
Salubonani ku-Studio 7 okhulumayo ngumoya. Ngajabula le audio mayingafundwa. Hayi siyezwa kuyakhulunywa ngamaphoyisa labezeki. Laphana ihluphe sinalo laphana, iphoyisa lingasebenzisa umthetho walo liyaphelelwa ngumsebenzi. Yikho usuthola amaphoyisa supporta iZANU-PF ngoba imoto lezi zabantu laba abeyinsiza lefelabus amanumber plate yemoto lezi yazabizwa, so bekufanele ukuthi abantu labo babanjwe babotshwe, kodwa kuphelele emoyeni.
Futhi uTangirai uChamisa lingamfaka lizathi Mnangagwa ngcono ngoba nanko abantu bathi umgabo bengcono. Umgabo yini into bengcono ngayo? Akulavini wami ngitsho liqambe lingingathi ube ngcono yini. Angitezi ukuthi Mnangagwa sethu ube ngcono ngoba ibhoda siyakhiwa inhle, legodini kuyakhiwa neoma fuze lupani sikhona ne stage lesi sogetse wanki siyakhuluma ku radio kuna ku studio 7 siyezwa kuthiwa neshangani idamu leli gwayi shangani le maduzane anti siyazibeka izinto ibe ubungcono bakhe kodwa simsapoti and nakuma-ministers akhe abantu besindebeleni bebekhona saba lebhadi ukuthi lo usifisa umoya etshone kodwa bebafakile uyabona nje ukuthi ezefake lo profesa lolokhu zena uprofesa uncoba umthuli uba ngu-finance lwani nguwoma face uyabona kungcono ukwenza kwakhe asimthandi but ukwenza kwakhe kungcono siyakuqamba ungcono ngakho ubungcono bukamgabe abe libubali lothi lokuyana laloya lobukachamisa libubali likuzwakale into elikhuluma ngayo
livuka njani studio 7 livuka njani studio 7 ya siyalibingelela lonke indawo zonke asisukumenini sonke enisambeni sirejista abantu liyazikhethela abantu elibafuna kumakansila lakuma-MP lakupresident liyazikhethela abantu elibafuna khethe nini utshintsho sifake nini utshintsho madoda mina thina njengamayouthi anyeke ngatsho ukuthi kuyini esincedwa ngakho asikuboni thina njengamayouthi ematebheleni sihluphekile akula maproject akulana kubuyini singabantu nje kuphela so madoda wekap sukumani sevota mina engikhulumayo ngingudaniel nqimalo ngingwelu nsebubi district khona lapha kuward 9 ngizalwa elupani ngisithi linjani khona ngapho phansi elubhaka sobhuku wami khona lapho u-Alois Ncube ngibingelela bonke nje ngibingelela ebubi district ward 2 phansi khona ngapho umdala umachazi ngiyambingelela kakhulu oku-3C khona ngapho endaweni ezijiyeneyo ngibingelela esiganda ngibingelela enkosikazi ngibingelela enyati ngiyabonga
salibonani basakazi be-studio 7 yalibingelela labalaleli eyi mina ngiyabesensizikuhlungu njani nxa abantwana abancane kangaka kuthiwa batholakala bezitwela abantwana abale 10-11 years kuthiwe basekwendeni omama labo bembatha ingubo bethu umntwana oyendile bomama sekeleni ukuthanda amadoda ngabantwabethu abanye bamithiswa ngoboyisi abanye ngabomalume abengabazulu abanye bemithiswa ngomakhelwane umama hlathi hamba ukwenda sibili umbathi ngokuthi umntwana usekwendeni umntwana oyincane libulala impilo zabantwana asekele nini bomama umbeni yikuvila kumbe yikuthanda ukusetshenzelwa ngamadoda omunye uyabekwazi vele ukuthi umkakhe u-abhuza umntwana kodwa abesesithi ngenxa yokuthi uncenga ukuthi umkakhe uzobotsha esale lamba abesesithi emntwaneni uthule umntwana azabona akalele impilo likhohlwa ukuthi umntwana lwane uyakhula kusasa ingqondo ziyabuya kusasa uyalibophisa asiyekele leni mina vele ngisolo mama ngoba usuke ezobotshiwe ungubaba akuyenzi ukuthi umntwana omncane ongaba le 8 years ukuthi uyalala lomuntu azamithisi kumbole 10 years azamithisi umzali engakwazi omama babekwazi omama sesathanda imendu ukudlula abantwabethu sibulala impilo zabantwabethu awungeke vele kuzothiwa umntwana ngazamitha omama siphakameni sekeleni inamba le iyakhula kakhulu kuyitho omama akulantandane la ngabantwana abangamankazana abalabazali babo shuwa lizwa njani shuwa andikubuhlungu lokhu mna vele ngikhala ngomama obaba ba-right ngoba bayanikwa labo bantwana yikho bengabotshiswa
malela labasakazi be-studio 7 ngiyalibingelela bakwethu ngisithi linjani lonke ubuhle balezi indawo esizizwa kule wireless bantu zenza wonke umuntu azizwe ungalalela nje uvulile nje uphele i-wireless yakho uzwe nje uzuzwa ngazani uginye iphilizi nokuhlambula umzimba shuwa mna kwakungenze kube njalo khonapha lingizwa ngikhuluma zoba ngiginge faka okunye okungumbono kwami lapha engiyangikubonela kule ndawo kulezi nsuku le ekudlwengulwa kwabantwana abantu indawo yokudlwengulwa kwabantwana le asinanzeleni kule nto eyi-1 la engiyangibone engiyangikubone ukuthi edolobheni lapha omama bonke laba bahlezi emdulini nezitolo labana bona bana abantu bale mbangela yakhonokho kuyisuku ukudlwengulwa kwabantwana omama labana bala maphilizi abaphetheyo khonaphana nxa uhamba ukuthi uyadluluza zethi baba silamaphilizi abobaba lapha uthi adluluzezwa lapha baba silamaphilizi abobaba lapha futhi ubaba bayathenga amaphilizi lana ethi sathengile seliginya esiyafika endlini efica umama kakho nakho kumntwana phuthuthu akukho ngenye indlela nxa eseginyile iphilizi lelo ngoba inja vele nxa esilobhova isakhethi lomnikazi khonokho ngikutsho ngoba kwelilanga mina ngokwami engikhulumayo ngiqhawula ukufa igama lami kwelilanga ngiyazihambela ngidlula kwampana umama omunye besithi baba amaphilizi abobaba silamaphilizi abobaba lapha ngachilila ngakhangela ngaya kuye ngambuzisisa ngawo wayitshela ukuthi liphizi likababa nxa esele engutsheni lo mama ngathi rayithi mama ngingathenga iphilizi leli sihamba zonke wahle wayala into abantu bayakwazi ukuthi amaphilizi abo kani unganga walelani engumuntu omdala okhulileyo ngisithi ngithenge sihambe sonke ukuze ngiyebona ukusebenza kwephilizi yibo ababangela lokho mama labana besokusiba khona nje lokunye nje abantu umuntu izigangi zabantu abangobaba bokuhlawukela umntwana kodwa imbangela enkulu yona lana amaphilizi ngiyaboma ngiqhawula ukufa ngisele upani
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuphuma egcekeni kukamnumzana Donald Trump ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 sokuthiye ilizwe leMelika lidabukene phakathi ngemibono. Abanye ababalisi abalandeli bakhe labo bathi bekungamelanga ancintise kodwa bakhona abamsekelayo besithi loba kanjani bama ngaye ngoba ngesikhathi aze abuse umnotho welizwe wawungamanga madlolongwana njengalokhu oyikho khona okwamanje. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Innocent Ndibali njalo ekhokhela ibandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe. Phuma egcekeni kukamnumzana Donald Trump ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 sokuthiye ilizwe leMelika lidabukene phakathi. Abanye ababalisi abalandeli bakhe labo bathi bekungamelanga ancintise uTrump kodwa bakhona abasekeli bakhe abathi loba kunjani bama ngaye ngoba ngesikhathi aze abuse umnotho welizwe wawungamanga madlodlongwana njengalokhu oyikho khona lezinsuku. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Innocent Ndibali njalo ekhokhela ibandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe.
UTrump lo Biden abachiyananga ngoba bafanana ngoba amakhiwa into ekhona iAfrica bayizonda njalo iAfrica bafuna ihlale iku state of colonialism iAfrica ihlale ingani vele yona into engela msebenzi nje. Sike sambona uDonald ethethisa iAfrica esithi ekhuluma amabala engeke ngawatsho lapha emsakazweni. Kodwa okwenzakalayo ukuthi even uBiden lokho ebuyileyo akulanto ayenzileyo kodwa uextendile ama sanctions ama illegal sanctions against Zimbabwe. So between the two of them akula ongcono ngoba bonke they've continued to maintain ama sanctions against Zimbabwe and they've continued to ukuthi bengahloniphi Africa as a whole.
Sesikhangela usekelo umnumzana Donald Trump owayelalo kumbe singathi ubelalo kumbe lokhe lalo khona apha eMelika. Ubona ngani luyabe lokhe lufana yini nxa engancintisa kumbe lungancipha kumbe lungakhuphuka ukuthi bonke abamsekelayo lokhu be mthanda njengakuqala.
Engancintisa uDonald Trump uyawina eAmerica ngoba vele amakhiwa ahlezi vele befuna umuntu njengoDonald Trump. Kodwa ungakhangela futhi lento ezenziwa uBiden ukuthi uyaphambanisa izinto usuke ehamba njengani uphongu qanqatha nje siyale kuyikuthi ingqondo asisebenzi kuhle. Abanye sebebone ngani hayi uDonald Trump engabe engcono. Ngibona nxa engakhompyutha sibili uDonald Trump uyawina. Uyawina ama-Democrats aluza. Ngoba uDonald Trump ulama-die-hard supporters. Ulabantu even ama-racist amsupportayo. Ama-rednecks amsupportayo. So uDonald Trump ulako.
Hello, umnumzana Innocent Ndibali ocubungula izombusazwe njalo ekhokhela ibandla le EFF Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhilitane. Umncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba weFIFA World Cup uqale izolo elizweni laseQatar, lapho iqembu leQatar elinqotshwe khona nge-2-0 ngele-Ecuador. Lamhlanje leNgilandi lizadlala le-Iran, ele-Senegal linqikilane le-Netherlands, kuthi ele-USA lizadlala le-Wales. Yiko ke okuphetha kona indaba zethu zalamhlanje. Sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ngo ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30.